isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke umlilo elokitshini leGlenview eHarare, abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ebiza inkulungwane zamadola.
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla.
Inhlanganiso ebona ngokukhomisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoxazwe weGugurahundi.
Umkhondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi logebele fiye ama-victims weGugurahundi.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF laxotsha khona umnumzana Robert Mgabe ekubeni ngumkhokheli walo nyaka enye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kulabantu abathe balimala kakubi eHarare namuhla kungozi yokuqhamuka komlilo endaweni esebenzela abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla efana lokubaza eGlenview 8 Complex, njalo balahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Impahla le igoqela amasofa lenye nje etshiyeneyo esetshenziswa ezindlini. Indawo le ike yatsha njalo nyakenye kwaba lomonakalo omkhulu. Amapholisa athi asacwayisisa. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi bakhona yini ababhubhileyo kulingozi, imfanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana iveza abantu abaningi becheka buhlungu, omunye ethe daca phansi njalo abanye bebesemoteni begijinyiselwa esibhedlela. Ingozi le iza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kulebhasi elumathe njalo umlilo kwaba kwafa abantu abangamachumi amane lambili. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele umeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ngengozi yanamuhla.
Udubo olwenzakalayo laphana yikuthi abantu abalaphana abayezomba ngazwe laba bayahlupha. Ngisesengukhansela laphana sazama ukuthi khona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi khona siyalungisise kube kuhle ukwenzela ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi khona vele umlilo wakhona uvela ngayo. It's not organized, akulani ndawo, ayisondawo enhle yokuthi khona siyabe kuthengisa sibili ukuthi khona i-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuvuke kube lakhonoko ukuthi khona nxa kuyikuthi umlilo uyabuya, ubuya njani, kube lalo khona okusithayo. So okuyenzakale kaninginingi sozakatumbe sokunomoya njengalokho okuyenzakala eZimbabwe, kungathi umoya sokutsha, amabhasi ayatsha, khathesi umlilo pho kuphuma from nowhere, abantu bayafa bebetshiswa umlilo. Akusakwaziwa ukuthi kathi kuvela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzile into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile, okuningi ningi okulungisa amasofa, ayiglue yabo, balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonokho. So mina ngithi khathesi njengoba sokwenzakale njengakhonokho, uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane lakho lokhu kulungiswe kuhle, kube yi-industry isibilisibili, ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana, kulezimota zabantu, kulani abaye bafeka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry isibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
Udubo ikuthi ivele kabakwazi lokuthi uvela langathi. Engxenye kulesiganye esikwenza konoko akusaziwa. Ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisiswe kuhle kuhle sibili sibili. Nxa umuntu esebenza endaweni yakhe, abe endaweni yakhe eqondileyo. Ngoba kathesi ubona ukuthi lapha sengifake okwami lapha sengifake okwami, kuyale kubonke kuba yinqumbi, akula order.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton edalele parlamente, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokukhumisana umlotha elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission, ithi isiqalisile ukulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumbhoxazwe weGugurawundi lapho kwabulawa abantu emathebeleleni leMidlands libutho likahulumende ele-5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Selo Masolenare ubikwa isithi abantu bazazikhulumela ukuthi bafuna kwenziweni ngoba abanye badinga ukuxoliswa inhlawulo, ukukhulunyiswa, ukuthuthukiselwa izigaba zabo kumbe ukuthola imisebenzi. Ukucubungula lolu daba sixoxele umnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement.
Umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi lokhu ebelefiye, ama-victims eGugurawundi. Bengakhuluma ngeGugurawundi bayabotshwa. So into yena leyana nxa kulesiye kutsho ukuthi i-commission izaba le-difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kini.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayi-commission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Right, ngizakunika ke mina dade into imizekeliso emibili. Sile jaha lakomkhwananzi elikhuluma before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurawundi. Ijaha leli ligcine libotshiwe. Sile nduna ulapha ibhale ilokhuzeni, ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile circulator ku-social media. Ende sokufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungena ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabikhona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lo daba lweGugurawundi akusela umuntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba laba phambili becingisisa ngodaba lweGugurawundi ngobani? Nga kuyabe kuyukuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende, abantu abasoke bayithembi. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo, yena uphombe wa facilitator i-ground, and then i-commission yazela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezibele amalungelo abantu labo CCJP labo Zimbright. Even kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba Mgceke. Even abantu bengayithemba njengokube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba lethi hambakwe commission engazange ikhitshwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona lethi hambakwe commission kule CCJP report eyakhithwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise lalokhu abafuna ukuthi babe kwazi.
Lowo ngumnumzana Bernard Magugu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement, sixoxelaye ekobulawayo.
Ndaba wemtoko siyabuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemtoko senda lani basechipinge wabakuthwa yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usile insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelani lathi ngolesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama e-Crown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Okansila ababili nje kuphela kumansipala wakoBulawayo yibo asebeveze inotho yabo phakathi wabokansila phose abangamachumi amathathu i-29. Okansila laba babanjwa ngamandla kwenza lokhu inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngendlela yokwenqabela ukungethembeki, kodwa kubikwa bevinjwe libandla labo ukuthi baveze inotho yabo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo ele-MDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okansila laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukansila Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We launched the program yokudeclare ama-assets, though currently asika declare publicly because of ama organizations esivela kiwo akasivumeli. Up until maybe in 2 weeks or so siyabe sesivunyelwe ukuthi sideclare publicly, but we thought nje le resident association in conjunction with the UD organization yakontanga ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but siyabe sesiyilaunchile. Basically, issue of declare my assets is for now it's something voluntary. It's not yet a policy whereby each and every elected leader, so we force me to declare my assets. But at the end of the day, it helps because these are coming as my residents. We have a complaint with elected leaders about they are corrupt.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya isoziphatheke ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone isenzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni, kodwa kungatshela izakhamizi ukuthi mina ukhansilo banonjeje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi kwezompolitiki. Kutsho ukuthi amakhansila lawa azavuma yini ukuthi political party ibafose. Ukhansila uJeni lapho sitshela ukuthi umuntu kafoswa ukuthi adeclare. Pho iparty yakhe ngadeclare, baza declare yini? Yikho sithi angiboni kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansila bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansila kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathesi abakabi public kodwa sesizaba ngu-2 kuphela out of ama-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi publicly. Kodwa sofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona le, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansila bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Kukhanya i-directive le ivele ku-eparting phezulu ukuthi ngobani obanikeza i-permission yokuthi bazodeclare ama-assets abo kabame until a permission is given, and bathi permission le izaphiwa after mhlaka 9 December khaya ingxenye after their congress.
Okhansila bakoBulawayo bonke ngabebandla le-MDC. iStudio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla leMDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadobhi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhla lilanga lapho ibandla lezanu PF elaxotsha khona umnumzana Robert Mugabe kube nomkhokheli walo nyakenye ngemva kokugenqulwa kukahulumende wakhe libutho ngalesi sikhathi. Umgabe wayelokhu esala ukusuka esihlalweni ngalesi sikhathi, kodwa ibandla lakhe lamxwayisa ukuthi nxa eyabe lokho engasuki ngelanga elilandelayo uzaxotshwa ngendlela engalanhlonipho lidale lephalamende okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-fast 8 lapho esiyabe sixoxa ngomomo wezomnotho elizweni ngemva komnyaka owodwa kwasusa oyayingumongameli umnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump eseWhite House sithi sizathathela njalo incwadi zokusebenza kwentatheli zindaba ye-CNN uJim Acosta esigodlweni lesi nxa isikhathi esaphiwa ngumthethwandaba asebenze singedlula. Ukukhala kombhobho ocatshangelwa ukuthi ngowamapholisa enkambeni yeziphepheli zabantu bohlobo lwesihorinja sokuchiye umanyano we-United Nations ukhathazekile. Isimo sokungasebenzi kwamaphilisi lamajekiseni emzimbeni eselapha umkhuhlane abakubiza ngesilungu besithi yi-antimicrobial resistance, i-AMR, ludubo oselubhekane lomhlaba jikelele njalo abezempilakahle sebechaze ukuba lokhu kunzima ukwedlula umkhuhlane wengculaza, i-HIV. Ukungasebenzi kwamaphilisi emzimbeni lokho kubikwa kulakho ukubisela umhlaba emuva kwezempilakahle. Kufanele isikhathi kungakabi lemithi yokwelapha imikhuhlane okulakho ukuphazamisa impilo zabantu. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhla ka 12 Lwezi kusiya mhla ka 18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile dolobho lakobulawayo imanyene logada lwezempila kahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angayisayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempila kahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo bananzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
Sesinazele ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazana lezana amabacteria aseyiguqukile abayilana umhlobo esithi kuthiwa uresistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane siyathola ukuthi izinanakazana ezibangela imkhuhlane etshiyeneyo sezibangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane nalo siwubiza ngokuthi wecholera wesihudo. Amaphilisi ebesivame kuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngodoxycycline almost 80% ezinanakazana asisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama guidelines imithetho kumbe ngathi indlela esabe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sokusisho ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sizame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le ingingatshelwa ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize kufuze anathe imithi leyana aze ayiqede.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngeze-antimicrobial resistance ezweni ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli izigulane imithi mahlayana anjengama-antibiotics.
Kuzawe kuhle, we can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha, ama nurses, ama doctors, ama pharmacists, venga dispense ama antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni wenguqu lizaze libe kwazi ngomnyaka ozayo ukuba liyaphumelela na ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokunqotshwa ngeLiberia ngesonto. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji uyalandisa ngalolu daba.
Iqembu leZimbabwe lizigwaze ngowalo ngemva kokuba lidlalise amathuba ambalwa okuhlohla umdlalo waphela linqotshwe nge-1 kanya okwempumelelo yotsho ukuba wonke amaqembu amane akusipaa sikagroup G analo ithuba elokuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane kule miklomelo yi-92 ngemva kwemidlalo emihlanu. Kuthi iLiberia yiyo ehlezi endaweni yesibili le miklomelo yisikhombisa kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Democratic Republic of Congo elile miklomelo yisithupha ikanti emsileni wengalane kule qembu le-Congo Brazzaville elile miklomelo emihlanu. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwera uthi asasemahle kakhulu amathuba eqembu leZimbabwe awukuyadlala umncintiswano we-AFCON loba nje lidanise abalandeli balo ngensonto.
Iqembu le-Maorias lidlalise ithuba lokubana lihle liphumelele ukuhamba ku-Africa Cup of Nations kodwa hayi amathuba kumbe ithuba lisesekhona ngoba angiboni iqembu ele-Congo libuya lizobanqoba lapha bafuna umklomelo yodwa. So amathuba okuthi i-Maorias ephumelele akhona kodwa hayi kuzafuze benganqotshwa liqembu ele-Congo lapha lizabuya lapha.
Iqembu leZimbabwe lizemukela iqembu le-Congo Brazzaville lemdlalweni walo ucina wezibaya ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMbimbitho njalo lona lidinga umklomelo wodwa kuphela ukuba libe ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngenyanga kaNhlangula. Kusenjalo amaqembu osekusaziwa ukuba wona vele noma kanjani azabe ekhona ngomnyaka ozayo khona lekwele Cameroon ngabalisa ele Morocco, ele Mali, ele Uganda, iNigeria, iEgypt, iTunisia, iMadagascar, iSenegal kanye lele Cameroon nokuyilo eliqoqa imidlalo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu leFC Platinum lethiswe inkatha yokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League ngomgqibelo enkundleni yemandaba. Ekupheleni komdlalo walo leqembu lenkezi Platinum Stars lona ukuyilo eliphushelise endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Ngaphansi kwengalane iqembu lenitrudile eligunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngeletriyangle nge-4-2 okwempumelelo ithiyeli lemiklomelo engamashumi amathathu lantathu njalo lithiwa ngemiklomelo emihlanu leqembu eliphezu kwalo engalaneni elechapungu. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League isiyethule umbiko othi iqembu le-FC Platinum okuyilo elintshantshu ze-league lizadibana leqembu le-triyangle lona eliphakamise inkezo yeChibuku ekuqaleni kwenyanga ezayo kunkezo ye-Cascade Challenge Cup. Lomdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yemandaba. Ngimele iStudio 7 ngokuBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kulindlela emamkhophozi yeunyana wami elele uyasaza nanga kulindlela vela manya ubano.
Umculo kaMoyo Brenda Fassi esithi vula indlela silethemba liwukholisile liwuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukuqhamuke umlilo elokishini leGlenview eHarare, abantu abambalwa abatsha kanye lempahla ibiza inkulungwane zamadola. Inhlanganiso ebona ngukhomisana umlotho elizweni National Peace and Reconciliation Commission ithi siqalisile kulungiselela ukuxoxisana labathinteka kumfoqashwe weGugu Round. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.